sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsazo we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla zingamajumi amabili lanye kumabasa 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Thokozani Kuphe ukhethwa ukuba ngumongameli welinye lamacele ebandla le-MDCT.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli, uqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe yi-Congress.
Abongi abasebenzela koBulawayo bathatha isinqumo sokuthi sokumele babuyele emsebenzini. Umlingisi wakwele South Africa uzodwa wabantu wethekelela eMelika lapho azebukisa khona umzimba wakhe.
Abantu bayamthanda uzodwa, they also hate Zodwa. Ababoni nix. Ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Kuphe usekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT esekelwa umnumzana Obert Kutu. Lokhu kwenzakale lamuhla emhlanganweni we-Extraordinary Congress owenzelwe e-Standing Square koBulawayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izenzo!
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezijiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukuxabana okwaba khona ebandleni leMDCT ngemva kokubhubha kukaMui uMorgan Tsvangirai. Abanye abebe khona ngamalunga amabandla aphikisayo eleMthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owe People's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kweleBhilithani, eleMelika kanye leIreland, lowesifazana obevela eMalawi unkosikazi Joyce Kabwila obezoxhasa uMakhuphe. Unkosikazi Kuphe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGutu. Umnumzana Abednego Bebe ukhethwe ukuba ngumgcini sihlalo, kwathi unkosikazi Dorothy Bebe wangena esikhundleni somgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leTajamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba isikhulumi sebandla leli njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhuphe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphe Sihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu kodwa usole ukuthi njengabatsha bakoBulawayo bebevinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina simina ngumyouth sithe siyakhethana kuyouth kwasokuthiwa hhayi abakoBulawayo ngapha emathebelelendi selibaningi kwi-main kukhethwe lina laba baningi ku ukuyumeni lakhetha laba baningi and bebengani abanye vele abemashonalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngcono sishinto yena kutsho uthi into yena nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli uqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe yi-Congress. Njengoba sisazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai uMoi engasekho besokufanele kwenziwe lolu ukhetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womqoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni le-MDCT layo uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonele uhambe kakuhle kakhulukazi, ama-delegates ade vumelana kikho konke ade bekwenza lapha kutshengise ukuthi kule spirit sokubambana, i-unity of purpose. Thina njenge-Electoral Commission, we are happy ukuthi siwufeze lomsebenzi without any incident, and we are happy labantu aba-electiweyo ukuthi ngabamama labo babaekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabwila owemalawi kanye lomongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Icele lebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi ngamadlwane la enziwe ngunkosazana Kuphe labantu bakhe. Sixoxe ngodaba lolu lo nkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT.
I-National Council yiyela amandla ekunika u-Secretary General webandla ukuthi abhale ingwalo ebhalela ama-delegates kumele abuye ku-Congress ebazisa nge-Congress leyo. Kumele aphe ama-delegates inyanga ezimbili ukuthi abazise nge-Congress leyo. Ezenze njalo i-National Council njalo imthuma ukuthi uma sekuvela inyanga ukuthi sefika ku-Congress kumnike uZulu aziswe nge-Congress leyo nokuthi kuyalobisa iCongress le emaphephandaba awelishwe. Njalo abantu kumele babuye kuCongress thina njengebandla MDC kubele babe ngu-6090 and bagoqela amanisa kaso, amanisa executive, omama, ontanga, ama-province, ama-district, ama-wards. So sinethemba lokuthi balandele isisekelo, angazi ukuthi isiphi abasilandelayo ngoba esikubonayo njengokukhuluma kwamama Kuphe ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso kavele katsheki, kuyamangaza ukuthi yena angabiza iCongress enengupresident angasomisa kanto njani.
Lina lapha lingathi-ke okwenzakalayo vele alilandaba lakho zibini
akulasikhathi lakho ngoba vele kakulandela isisekelo sombuso. So nesathi khona yena uyazilandela ngoba isisekelo section 6.2 ucacile ukuthi ngubani obiza iCongress i-National Council. Bethuma abani? Bethuma u-Secretary General. Esenzani endobeni ama-delegates? So kwakhe ukuthi yena uhlangene engu-president yena sithi sinakulandela isisekelo. So ukuthi mangazi ukuthi kanti yena ingani ingalandelanga zonke isisekelo sebandla lethu ngaleli athi khona yena nguye-president. Usezifakile ukuba ngu-president enganqisanga abantu bonke laba. So abantathu uyabakhokhela ebandleni lethu yibaphi?
Lo nkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli secelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF selilungiselela ukhetho lwama-primaries kulandela ukucubungulwa kwembali yalabo abafuna ukungena kukhetho lwelizwe lidale le-Politburo. Ibandla leli lithi ama-primaries la akhangelelwe ukuthi azakwenziwa ngesiphangiphangi loba nje kulabanye abakholona besithi batshiwa phandle kukhetho lolu ngoba babesebenzelana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kodwa ke umnumzana Billy Gawule webandla leli uthi kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa konke lokho kuhlupha kubandla leZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF seliqedile ukukhangela amaphepha ama-CVs alabo abaza kuma kukhetho olulandelayo wazamela iparty ikakhulu sibe lungiselelwe ama-primary elections. Ngokunjalo ama-primary elections la alungiselelwe sokulungiselelwe okukhona ukuthi amabizo sekhangeliwe lokuze ne-commissariate yathi iveta siqedile ukuveta kathesi ke okuyenziweyo njalo i-Politburo ihlalile izolo yaphasisa amabizo nalawo. I-Politburo njalo yalungisa okunye kade kungalungiswa kodwa kungenziwanga kuhle yakulungisa ke yona i-Politburo ngendlela endalo sokulungiselelwa ke ama-primaries azaba khona xa kukhangelelwe ukuthi ama-primary namhlanje uNesa Gomza uzayenza abona seyenzile i-press conference yakhe, wayethula amalunga azancintisa ezigabeni ezijiyeneyo, njalo wayethula lelanga lwama-primaries.
Singathi-ke eziqintini lapho elikhona kukhanya ngazani kulabanye kodwa bangani bathi sijiwe phandle kukho lokhu ngoba sasiku G40. So-ke manje liza kubamba njani khona?
Ye, kulelo kuze ndiyana futhi ekhona kipse ukuthi iparty yethu iyalandela nje umthetho okhona njalo
lo-ke umnumzana Belief Gawule webandla lezanu PF ubekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abongi abaqothwe umsebenzi ngukhulumende weZimbabwe sebevumelane ukuba babuyele emsebenzini ukwenzela ukunceda izigulane ebezithwele nzima. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abongi abenze umhlangano wabo koBulawayo bavumelane ukuthi babuyele emsebenzini lamuhla kulandela ukuchukana kwabo lohulumende obaxothe umsebenzi ngeviki ephelileyo. Umbiko owethulwe ngamalunga enhlanganiso yabongi koBulawayo iveza ukuba sebebuyela emsebenzini loba nje umnumzana Inokudongo unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esithi bahambisa udaba lokuxotshwa kwabo emthethwandaba. Umbiko owethulwe ngabongi koBulawayo uveza ukuba kubazwisa ubuhlungu ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abagulayo elizweni abangatholi uncedo ezibhedlela zikahulumende. Abongi laba baxotshwa umsebenzi ngeviki ephelileyo ngumsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga owathi sebengena ezombusazwe hathi ukuthi bakhala ngeholo eliphansi lokunye okumbalwa. Kulandela isinqumo sokubuyela emsebenzini, umnumzana Solwayo Ngwenya, umphathintambo wesibhedlela sempilo Central Hospital, uthe abongi abedlula amakhulu amathathu sebebuyele emsebenzini.
Uthi ukhalala umsebenzi wabomongikazi. Kukhanya bacela lohulumende kungani kuthiwa sokuxotshwana, kodwa ke incwadi zabo zokuxotsha umsebenzi zifikile, njalo incwadi lezi zithi umuntu kumele abhale avume ukuthi hayi uxotshe umsebenzi, kodwa asuke lapho njalo abhale incwadi ecela ukuthi yena abuyiselwe emsebenzini. Yikho ke lokhu namhla hhayi omongikazi babuyile sibili bazothatha lezo ncwadi ukuthi namhla kufike amakhulu amathathu 309 abafikile bayenza lokhu, bathi baqalisa lo msebenzi ngokuthi nxa bebhaleleyo ncwadi yokuvuma kusebekuthi womsebenzi bangaqalisa ukusebenza.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Hilda Nyathi obegulelwa ngumntwana obhubhe ngenxa yokungatholi uncedo olufunakalayo uthe abongi ababone esibhedlela lesi bebetshona besebulenjini bokuzilibazisa bengelaphi izigulane.
Omongikazi abaswelakala esibhedlela sebembulalela umntwana ngoba umntwana asangatholi i-treatment ngesikhathi. Vele abala ode empilo amanensi ngake ayenza vele beqotshe bethatha abanye befake ngoba vele isikhathi sokusebenza abalaso. Abantu bayafa bebakhangele besemafonini vele abasebenzi labana abantu bayathethisa izigulane every time vele afica izigulane zithinga.
ngasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abongi bafuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo eledlula kancane amakhulu amabili lamachumi ayisichiyangalombili zamadola i-$284. Bafuna lokuthi kukhuphulwe ama-allowances abo aphansi okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abake baphatha izikhundla zikamongameli kwele Melika basemngcwabeni kamuyi unkosikazi Barbara Bush eSt Martin's Episcopal Church eHouston eTexas. Unkosikazi Bush umka George W. Bush ubhubhese leminyaka engamachumi ayisigalolunye lambili 92. Ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa lamhla. Incwadi kwezombusazwe unkosikazi Talenta Ncube uthi unkosikazi Bush ubethandwa ngabantu abaningi.
Ubabra Bush bakithi siyabadabukela imuli yako Bush wayeziphethe ngendlela eqoqekileyo njengendlovukazi esintwini. Uyatshengisela sinto ukuthi lo ngumbono wakhe wangumbono ongamlandelela kuloba uqembu labo lama-Republicans okuma-Democrats, ngoba silandelela umkhankaso wabo-Trump. Wayekhuluma sibili enike imbono eqoqekileyo ukuthi kungabi labafazi abavotela uDonald Trump ngendlela nje la uDonald Trump aziphatha ngayo.
Singathi-ke nxa sukhangele khonapho ubona zane watshiyelani abantu belizwe leMelika
ukuthi babone ukuthi khona ama-values ukuthi nxa ungumuntu uziphatha kanjani, ulandelela imbono enjani.
Ye, so singathi abantu bafunda yini kukhonokho ayekwethula?
Mina ngiyathanda ukuthi ngithi abanye bafunda ukuthi kungabophonga ukuthi wakuphonga ulandelela ukuthi ngumrepublican ngumrepublican, ukuthi wafake ilizwe labo phambili, ukuthi ilizwe labo limeleleni balandelele ngakhona lokho ngezokhetho lwabo.
Lo nkosikazi Talenta Ncube incwedi kwezombusazwe obekhuluma leStudio 7 eseDallas, Texas, eMelika. Okwamanje-ke sengilijiya ezandleni zikaChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba.
Ikudibana njalo uhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami lapha mfowethu, ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala, ngibona ingane khonokho abantu nje wonke umuntu ukuthi uMhlanga lo Dube lenjakhe laphana la sebengazimela bethi bafuna ukukhankasa la ngoba bafuna ukungena, kumbe bafuna ukungena ikhansili, kumbe bafuna ukungena eParliament, kumbe bafuna ukungena kuPresident. Kukhanya umuntu wonke osekhangele into yeZimbabwe nje wayeyisa. Izingane isiyinhlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu usengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili, ngibona ingani lungukhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazo akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu nalawa e-MDC leZANU PF. Yikho abantu sebesithi lami ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yishumi kumbe sibe bangaki, singakhankasa lathi sizime lapho. Ngoba abantu bonke njengabafana benkombeni bejala ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumele theke ezinuka amakhwa kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba, babona ukuthi hayi umuntu sengazimela nje edwa lakhe ekuzamela kho into lokho kusizimbabwe.
Gcina kubangelwa yikugcwala kwamabandla khona lokho kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibonayo mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la mabandla amaningi akhona wakathesi esiza kubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi nxa sokufika isikhathi sokuthi sokurejista amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona. Amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba
azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukubana bebanominate kumbe bebe khona emthethweni ukubana bebe khona ngathi uma ballot papers. Osokuzasala ukuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimiseleyo sibili ukuthi bephume ngalokhetho beyefaka uxa ebizweni lomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani elizaba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono yibandla lezanuPF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngisitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuze likuluze lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana bona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla lezanuPF kuma constituents ayehlukene especially emathebeleleni. Ukhanya konke liza akula ngitsho indawo eyodwa lapha basele khona umuntu onjani ozayimelela izanuPF. Lokho kutsho ukuthi abantu laba sebebe bayabuza lapha bavela khona kuma structures akumbe ngama ward noma province kumbe kuyini bakubona ukubona hayi into lokukhulu umhlonzo okuyaphambili. Ukanti MDC kathesi kungani basaphethwe into yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kunganokungathi okwenza ngibona ukuthi hayi imadla lezano lapha ngoba kunje kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazafika manje yalutshana bazavota kodwa babe baningi kulabo MDC abazavota.
Loke bekungumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilani.
Wezabe sifazana ke sizwe ukuthi usiphatheleni usithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Febi Dube, isakhamuzi seBhinga, sihlaziya okwenzakala ezibhedlela. Sixoxela ngolwesine ntambama ekwesinye isibhedlela eBhinga lapho obekuselatshwa khona omunye wemuli yakhe. Siqale ngokumbuza ukuthi umomo unjani esibhedlela akuso.
Ngapha bakhalalile kodwa ngiyabithi ngapha bakhalala ngoba into eswelakalayo lapho esikubona mina yinto esinde ade ngikubonayo ukuthi akulalisi ezinto ezikusebenzisa kula kungesuka mdaleli bamdaleli mkami yakugula ngihamba ngiyathenga imithi kubulawayo kade sebhasini so umuma ayisini kade yena amanesi lapha kuzosebenza from sakasiisingeresei.
Kungani umuthi lowo lisiyawuthenga kobulawayo?
Akula mithi lapho kulezinto zokusebenzisa namuthi basebenza nesiglove akukunda amagilovu okusebenzisa abala abantwana bayabadengela kobulawayo awe-BP ngithenga kobulawayo.
E-Growth Point akula izitolo ezithengisa umuthi ama-pharmacies lokunye?
Ikhona isejare kadokotela kaoa ayinamithi eminingi fo ngokuba lowalo engamaphilisi amalitane yala yaphangisa ukuphela njengoba isejari yakhona inye kuphela lapho ebhinga.
Abantu abagulayo baphendukiswa yini nxa bengalampahla ezeneleyo zokuthi belatshwe?
Abantu bayaziphendukela ngoba esibhedlela kuyabhadala. So ungakhangela ukuthi umuntu uyabelele akula mali $6 bedeyi uyabuyela ekhaya ayekufa. Abantu bayafasile ngoba imithi akula kodwa amanesi akhona but amanesi akhona bayasebenza besebenzisane kungela mithi ukuthi odokotela bayazibhalela odokotela bakhona kati amanzi athisa esibhedlela kula amanzi aqambayo kuphela.
Ukudla-ke?
Ukudla vela kula uyahlephulela ngizitshwala njenganamdla zishotile abantu abayenele ukudla bona bababelete anti bahlala 3 days umntwana ahlolwe nkona izadisa ukudla kula kumele balethele izihlobo bayanti esibhedlela but bayashota abantu ngoba abantu baningi njengakadesi.
Kodwa ingubo lembheda-ke?
Ingubo zikhona but okungekhoyo yimbheda. Ingubo ezikhona yilezi yane zake zadonetwa ngesikhathi sekholela. Izingubo ezikhona imbheda iyashota abaningi balala kule waiting room omama balala e-waiting room lapho abalala khona kule shelter yangukhona then nxa sebezobeleda bayalala abanye basayini bayadluliselana bajintshane khonokho.
Abantu bamthakazelela yini uhulumende omutsha?
Omama wabo unzima ngoba izolo sizwe abantu bezokuthiwa amanesi wonke abakade besebenza kumele bakhitshwe umsebenzi. So kuqaphule kakhulu khona ngoba abantwana laba basebenza belambile njalo kuthiwe khona khona as from mhla ka-18 ungeniswa amanye amanesi but ngapha sikabavoni njalo lapha nabethu abasitrakanga besebenza kumele ukhona nazikwazi ngokakraka zafike ephinga asimali asikubende ngokuthi bayawe bamnangagwa sakathi ufree danson ukuthi shuwa imisamo amibheda amatebe isikafu chiveo muzibhadela kambo avalavo manesi vakwezi yakuveresia muntu uri kutambula imuntu utumbuka kata kwemaglove so tari kukumbira kuti frumende atufree danson sokubvinza tati kweproblem teproblem iriwo zivereso takwezivereso takwechikafu ivantu vari kufwa misamu ijanika kumakhemesti ari kublawayo kublawayo kwakhona tavakwanisi bingi because of ipoverty abantu abanenge abasebenzi abantu abasinga vana mali yemali yakhona ziyazi ngesitonga ite vantu vakulindise uri kufwa but ngatiwezie kuti vaturi kuambula frumende vesatubwazi mukufisi mbuningandirapa olumba
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Febi Dube esikhulumelayo ekwesinye sesibhedlela ebhinga lapho obekuselatshwa omunye wemuli yakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga. Nanso ke udaba lwethu lamhlanje liyamazi uzodwa wabantu na. Uzodwa wabantu umlingisi wakwele South Africa ozihambela nje engagqokanga waphelela. Kathandi lokugqoka isembatho sangasese. Okwamanje useMelika lapho azakwenza khona, azajabulisa khona abantu endaweni zokuzilibazisa ezama-night clubs. Sixoxela uzodwa wabantu, sizodwa wabantu kunjani?
I'm so happy. I thought they wouldn't let me get inside the stage. Because, you know, so much drama surrounds uzodwa wabantu.
Bathi nabantu ngozodwa wabantu so akushaya ngesiZulu bathi asichamuthe lapha asishaye
inZulu abantu bayamthanda uzodwa they also hate zodwa
indaba zodwa
that's the nice thing about it yeah because at the end of the day people are gonna be together
aha
uzodwa udibanisa abantu owabantu
yeah uzuthi uzubuye ngebizo lithi zodwa kwabantu kwaqalisa ngabi zodwa
ngithando wabantu.
Aha.
Yeah.
Abanye phela bathi uzodwa uyatshengisa abantu imfihlo. Akula mfihlo utshengisa abantu ne?
Uba as everyone is saying that who has ever seen impilo?
Aha.
Uba nje ukhe angahlala phansi athi ukhe wayibona.
Yeah. Akula vele wabona next man.
Ababoni next. Ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Lo nguzodwa wabantu umlingisi wakwele South Africa obekhuluma lo Studio 7 khona pake eWashington DC. Kwezemidlalo ke iqembu leBulawayo Chiefs linqobe leFC Platinum 2-0 ngezi Platinum 2 Mutare United City 1, ZPC Kariba 1, Chicken Inn 1, Harare City 0, Black Rhinos 0, Bulawayo City 1, Triangle United 2, Yata FC 0, Nekrut 2. Kuzokuthi kusasa ke siyakwazi ukuthi iDynamos iyabidlala leCape United. Eposo yakwazi ukuthi yabime njani. Asitindeni kancane.
Now it's not easy. Who was there?
amnangu samamo ye loke umadlela ke umuthusi Shimane isingalehlukani ukuthi sikhangele ebendaba yesikokhela lamhlanje unkosikazi Dokozani Gubhe ukhethwa uba umongameli welinye lamacelele MTCT umlingiswa wako le South Africa uzodwa wabantu wele Melika silugqiba lapha ke ukuhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo umkhethi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.